nazele ukuthi iloli indawo ikhona ikhonye ukuthi sivula mhlaka 16 ngaka 8 khanya hayi mhlaka 8 ngiyosephumelele ngoba sikhwema kanje abantwana bemaboarding basukile izolo besiya izikolo kwathi abalapha kobulawa labo sinazele namhlanje bavukele esikolo kodwa kuyiqiniseke ukuthi sinazele uhlupho lokuthi abazali bathole imali yokuthi abantwana babhadale abantwana imali zesikolo ama-school fees ikhanye yeli nzima kuma kanje abantwana abaningi lapha abakobulawa bahambile ezikolo bengabhadalanga kwalawa amabhodingi abaningi ababhadala ngemali egcweleyo abanye bahambise amahafu kodwa-ke asikhathele udouble igcweleyo ngokuthi uhambe kumbe bakhona nabantwana abaxotshiweyo njengoba uyihluku lokuqala kodwa-ke singakudeka ukuthi kule zikolo zivuliwe abantwana baqhubeke baye ezikolo
kodwa abasoze bexotshwe yini abantwana
ngokunanzelela ukuziphatha kwabaphathi bezikolo abaningi siyanazela abantwana bengaxotshwa ngoba bahlale behleliwe nguhulumende nguminista uDavid Colbert ukubana bengaxotshwa abantwana kodwa abantwana bayaxotshwa so-ke sikukhangele khona ukuthi sibone kuzahamba kanjani kodwa-ke into eqathe kule ukuthi sifana sikhuthaze abaphethe izikolo ukuthi abayeke lixotshe abantwana ngoba abantwana balaqala la bafuna ukuxotshaz labantuzalithe bacebisa ukubana nxa bekhona abazaxotshwa abantwana siyasista njengenhlanganiso emele izakhamizi basinikele i-information ubana sibancedise kodwa siyakwazi bakhona abantwana abazaxotshwa bazikhona izikolo ezilabo abaphathe abangasisisiyo
lijala ukuphatha njani udaba lolu nxa kungenzakala khonokho
siyakhulumisana nalowo mphathi waleso sikolo simtshengisa ukuthi umthetho wezimbabwe ukuthi umntwana engaxotshwa ngoba imfundo kuyi-basic right yomntwana lesinto nxa ukuthi wabengathi uba umzali kangabhadala imali kufanele umzali kube nguye oba licalathi umntwana kodwa-ke abanye baqinisa amakhanda sinesike saba lezikolo ezizezine esike zazihambisa ecourt bathala amasamonzi abantwana laba babuyela esikolo kodwa siqala sikhulumisana lo phethe isikolo nxa iqhubeke engazwisisi siye emthethweni yindlela edala ukuphatha ngayo thina